umuntu ediloke engahlala endlini ebaleke ebaleka kodwa namhlanje kulosizi ukuthi isidumbu sakhe sibone sesilahlwe emzini wakhe. Akusesabisi njalo asithandabuzi ukuthi ngobani abenza into enjengaleyo. Ngoba liyakwazi ukuthi amalunga ethu amaningi ayadingwa njengenyamazana, abanye bayatshontshwa ebusuku, abanye bavuka basemadolongweni. Yikho ke uZulu lathi asithandabuzi ukuthi izenzo zabantu abangafuni umbuso okhululekileyo. Ujaha lo edidingwa ngamapholisa bemzingela njengo-chairman wethu we-district.
Njengebandla lithini lina ngalokhu okwenzakeleyo?
Sizathola ubufakazi obuthile singakaqhubekeli phambili, kodwa okwamanje sisakhala sisadingisisa ukuthi ngabe ngubani. Ngoba ngiyazwisisa i-information engiyitholayo, umuntu lo kazange ethunjwe, kazange adaptwe ngumuntu ede lokhu esidlala umacathelana lamaphoyisa, okokuthi namhlanje sevuke efile. Kambe singakhomba bani ukuthi ngubani ombuleleyo? Kungenani mahlabezulu thina sesithumele abantu bethu khona ngale ukuthi bancedise imuli ukuthi bayereporta emapholiseni. Wona lawo amapholisa esithandabuzayo esingakholwayo ukuthi bangancedisa, kodwa ke ngomthetho kufanele ukuthi siye khona. Lokhu akusoze kwenze MDCB elemuva, ngoba siyakwazi thina mhlophe gandi ukuthi bahlose ukudiliza iMDC kuqala. Bangayidiliza kuqala njengoba sebeqalisile, sebezadiliza idemokhrasi, umbuso wabaningi. Sebeqele ukudiliza umbuso wabaningi, sebelanda amaloya bawabambe, nango uBeatrice Mthethwa basebemxotsha, abafundisi, amateacher, ama-politicians. Kwenzele ukuthi kusale iparty engasoziphikiswe esithi i-dictatorship, one party state.